Ophethe isikhundla sikamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Football Association uGift Banda uthi kudingakala ukudonsa kanye kanye ukuze ilizwe leZimbabwe libuyele libe yingxenye yemuli yeFIFA. Ekhuluma emhlanganweni awubiza ngolwesihlanu esigodlweni eHarare, uBanda uthe kumele inkokheli zomdlalo wenguqu elizweni zisebenzisane ukuze umdlalo lo uvuselelwe.
Yes, there are divisions in football, but
ukungaboni ngaso linye kukhona emdlalweni wenguqu, kodwa mina lebhodi yami asilandanga uzokhetha abantu kumbe kuphindisela, kodwa asilandi uzothuthukisa umdlalo wenguqu. Sizavumelana sonke ukuthi abadlali beqembu elithile bengabe bengayisibo bangani, kodwa bengavela bevunule amagawusi afana nayo, kumele badlale ngokuzwanana ukuze benqobe. Ngalokho ke ngithi bonke labo abangabhemisani lathi kabasondele ukuze sibambisane sidonse kanye kanye.
UBanda ukhethwe izinkokheli zomdlalo wenguqu ukuba akhokhele inhlanganiso yeZimbabwe Football Association, njalo uthethe isikhundla sikaFelton Kamambo obenguye umongameli weZifa. Kusithi yena uBanda ubengumsekeli wakhe, kodwa ubesevalelwe phandle sethiswa icala elokukhetha abaqeqetshi abatsha beqembu lesizwe engelamvumo. UBanda utholakale ngelacala, kodwa inkokheli kaKamambo iqhubekele phambili imvalele phandle. Kutheke uKamambo labanye bakhe ababalisa uPhilemon Machana kanye loBrighton Malandule sebemise umsebenzi, amakhansila enhlanganiso yeZifa asekhetha uBanda ukuba abebambe isikhundla sikamongameli. Ekhuluma ngolwesihlanu, uBanda uthe imizamo yokuvuselela umdlalo elizweni ivele isiqalile, njalo bazaqhatsha umqeqetshi omutsha weqembu lesizwe.
We will sit down with them.
Sizahlala phansi labanye bami sixoxe ngodaba olokuba siqhathe umqeqeqeshi omutsha weqembu lesizwe. Mina ngokwami ngingathakazelela ukuba kube ngumuntu oyisizalwane sakuleli, ngoba akusiloqiniso ukuba labo bavela phandle yibo kuphela abakwazi umsebenzi.
Umnikazi weqembu labasakhulayo le Golden White uKotsonyati uthi bekungaba ngcono ngabe kulungiswa inhlelo zabasakhulayo kulokuba kuqhatshwe umqeqeqeshi weqembu lesizwe.
Kasikezwa kakhulu ekhuluma ngedevelopmental side junior league, ngoba yiyo inhlanyelo yakusasa eyesithembi lokuthi sizathengisa emazweni. Nxa kungela nhlanyelo amboni sizavuna.
Ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngemva kokuba inhlanganiso yeSport and Recreation Commission imise umsebenzi ibhodi yeZifa ekhokhelwa nguKamambo. Kulezi nsuku amanye amazwe awezwekazi laseAfrika aphatheka kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi oweAfrica Cup of Nations, kodwa eleZimbabwe lona kalidlali. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi namhla linqotshwe nge-21 runs ngele Afghanistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-2020 oqhutshelwe eHarare namhla emini. Limpumela yanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Afghanistan selinqobe leZimbabwe kumncintiswano ohlobo lwe-2020 njengoba linqobe lakumdlalo wakuqala ngomgqibelo ngama-wickets ayisithupha. Umdlalo wesithathu njalo ngokucina ukhona ngolwesibili enkundleni yeHarare Sports Club. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.